Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle Go Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuLwezi 2023. Ikama nguntungami linku mo. Enda benizetu lamhlanje. Ilunga le Triple C elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF labacuphi. Umnumzana Tafumane iMasaya ungcwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi weqembu lenguqu njalo wadlalela iHighlanders. Leqembu lesizwe elama Warriors uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Kukhethwa isiqamulamayezi somhlaba namuhla uMiss Universe lapho iZimbabwe emelwa khona intombenhle eke yehlukanisa isizalwane seZimbabwe ngemibono uBrooke Bragg Jackson. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilunga le Triple C elithunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF latholakala libulewe umnumzana Tafumane iMasaya ungcwatshiwe eHarare namuhla lapho umkhokheli we Triple C umnumzana Nelson Chamisa asole khona kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi nguye obulale uMasaya kubika umlondolozi Ndlovu.
Marivano ziva nguwa wachaita
babuthele ngamakhulu abasekeli beCCC emathuneni emavukutafara namuhla bephekelezela uMasaya zehla izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo uMasaya uthunjwe ngeviki edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO labasekeli be-ZANU-PF wazotholakala efile umzimba wakhe uganyulwe waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections emavuku. Ekhuluma emngcwabeni lo umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likaMasaya livalelwa ezandleni zeZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kubuhlungu ukuba imuli kaMasaya isilahlekelwe ngubaba otshiye abantwana abathathu esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela iCCC kukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngompalakazi. Uchamisa wengeze wathi uhulumende weZANU-PF kumele achiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa. Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga.
Lokho kokulala umunye wethu ubethisela abantu.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapholiseni.
Whoever perpetrated this crime,
sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli wemelika eZimbabwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Human Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujeziswe labo abenze lobu budlova. Abanengi abakhulume emngcwabeni kaMasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
kube ngumqeqeshi womdlalo wenguqu njalo owake wadla uBhedu edlalela amaqembu agoqela ele Highlanders lelesizwe elama Warriors. URaman Kumbo ungcwatshwe eLady Stanley Cemetery koBulawayo namuhla. UKumbo uqaleke ngeviki edluleyo ekweleBotswana wabhubhela khona ngemva kokuqaleka. Uvaleliswe ngamakhulu abantu abagoqela abadlali labasekeli benguqu kanye labezombusazwe. Abakhulume emngcwabeni wakhe bathe uGumbo ube ngumqeqeshi olohlonzi, bathi njalo ilizwe lilahlekelwe kakhulu. UMkagumbo oVirginia yena uthe ulahlekelwe ngumuntu obe yinsika empilweni yakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlehlile nyovana wesula isinqumo sakhe sokukhetha ukhomanda wamabutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sbanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF Politburo. UMnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokubhalelwa ligqwetha uMnumzana Kudzai Kadzere emxwayisa ukuthi kumele esule lesi sinqumo ngokuphangisa ngoba ephule isisekelo sombuso welizwe iconstitution ngokufaka umkhokheli webutho kundaba zombusazwe. Kube isiphithiphithi esibhedlela seShifa eGaza namuhla, izigulane zibaleka kulesi sibhedlela zisithi zixwayiswe libutho lakwele Israel lona eliphakathi kokuhlasela eGaza lilwisana leqembu leHamas lona elihlelwe yiMelika njengeqembu lezidlova ama-terrorists. Kodwa i-Israel ikulandule ukuthi yiyo etshele abantu laba ukuthi bephume kulesi sibhedlela. I-AFP ithi kulezigulane labantu abangelandawo zokuhlala abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulesi sibhedlela. Akubizwa ozwayo namuhla ntambama kwele El Salvador lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokukhetha isiqamulamayezi somhlaba uMiss Universe 2023 Voice for Change. Izizalwane zeZimbabwe zizalandela lomcimbi sigobhoza amathe ngoba eleZimbabwe lalo likhona kulomncintiswano limelwa intombi emhlophe eke yehlukanisa abantu ngemibono ngemva kokuthola isicoco sikaMiss Zimbabwe uBrooke Brack Jackson.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fobembula
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi ezigabeni ezichiyeneyo zeGwanda zithi zilakho ukuphelelwa izifuyo ikakhulu inkomo ngokuswela amanzi ngoba amadamu amanengi esechile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukutha kwamadamu lokuphuza kwezulu sekutshele izakhamizi ithwele nzima ngoba sekumele zidinge lezifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotsho kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asaselela amanzi. Lanxa kungaze kune likazamcolo amadamu egcwale amaningi aweGwanda lakwezinye izigaba zamathabeni South abikwa ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile. Isakhamuzi esiteze eGwanda North uMnumzana Zolithini Gabula uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcine amanzi.
Thina encameni isimo sezifuyo sibi kakhulu njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
Amazwi kaGabula agcizelelwe nguMnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGonda South layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwatholala kule ndawo siyakwazi ukuthi nxa kutshale sisikhathi abe semalutshwane, njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona, kodwa kuyikuthi zinatha amanzi aselengcekeza. Amadlelo vela sisakhulume ngawo.
Esingenjalo isakhamuzi seGonda South eMawane, uMnumzana Gabriel Moyo uthi selidingeka izulu ukuze bengaphelelwa izifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zakutsho ukuthi abantu siyakufala izifuyo zethu.
Ukhansila kawathu eGwana North uNkosazana Zwelibanzi Mpofu uthi ukuthilela kwamanzi lokhu kulapho kubangela kumemethayo kwemikhuhlane.
Sithwele nzima, hayi kancane. So sikhangele ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywa wona lo wesihudu maduze sungatshayi wathi two.
Kusenjalo mama beBrunaberg ePlumtree basele bekhala ezimathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunye wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, iflawa kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadala i-R50 ngamunye yokuthola lezi mpahla. Owesifazana lo obikwa yigila emkhuba esebenzisa amabizo athi funga insethwa lelithi lisetshilima ubesithi uhlelo lokuncedisa omama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana lamakhiwa emazweni. Abesifazane beBrunaberg abafika amakhulu amahlanu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Nkosazana Duduzile Sibanda, ilunga leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Nobuntu, oBabes Bembube. Usichasisela ngenhlelo zabo zokuphathisa amantombazana.
Particularly iKadang show esijale ukuthi nxa ama-fans ethu ebuya babhadale besebenzisa i-sanitary wear. So sesavula ama-pad bank kuma-youth center akubulawayo anceda osisi abasebenzisa ama-youth center lawo. So we make it our priority ukuthi since sawavula kumele every now and then lapho esikwanise khona sihambe siyewagcwalisa, because thina sithi lathi saqalisa sisebenzela ema youth center kusasaliphupho nje lokho esasikwenza. So ukuthola isanitary wear ama-pads landlana okusetshenziswa ngomama asonto encane, because into efunakalayo whether you like it or not every month kumele ube layo. So sometimes kuba nzima for umuntu ongumama oli artist ongakwazi ukuthi uyayithola ngaphi isenti lakhe elilandelayo. So we thought let us lessen that burden for young female artists who are utilizing these centers ukuthi nanko thina njengabo sisibakho benobuntu sithi nansi isanitary wear buya uzosebenza ukwazi ukuthi at least i-cost yamaphedi kule inyanga awulayo. And also kunye sikwenzayo siyaphekela abantwana ngesikhathi sekhisimusi sokuphekela abantwana ngale Tshabalala Youth Center lapho inobuntu vele yasungulwa khona eTshabalala. Siwaphekele, sibanike amafidlongo, sibanike lezwithi. So bese sifuna ukuthi kungabi ngokwekhisimusi kuphela, ngoba kulomama ojale ukusincedisa khona ngale wakwathi leyakwazi ukuthi abantwana balokubuya lapha bazosiqhweba bakuze bethi mama kanti osisi labana abaphekayo bangaphi bakithi sikhani ukudla okumnandi. Kwahlela kithi ukuthi okay, now we need to up it up a notch, singahambi ngekhisimusi kuphela, sihlalahlale singanyamalali, sihlalahlale sihamba sisiyaphika. So we will be fundraising for such things.
Selitholeni kuma-sanitary pads lapha njalo likhangelele ukuthi lingahamba lithwele amaningi, kulula yini ukuthi liwathwale
ngendlela ebesixwayiswe ngayo ukuthi ama sanitary pads singathi siyawathwala from lapha kuza sidulela futhi. So ngcono sithathe imali sifike ke lapho ekhaya sicele imali ukuthi abakwanisa ukuthi besidonethele, badonethe noma yimalini iyabe izahamba to that cause. Masifika ekhaya, there are companies that we usually work with abajayele ukudonetha nje even singathenganga. So sifuna ukuthi sibuyele futhi to those companies and say right now nako we are buying from you guys since you always donate from for us for free for this cause. Siyethenga khona futhi in bulk, sihambe futhi siyegcwalisa la ama pad banks esesiwavulile kuma youth centers akubulawayo.
Khonapho kuma youth centers maningi yini amantombazana njalo abanye ke akubandlululi laba bangasibo ama artists?
No, sithi asithi ama artist kuphela, sithi wonke umntwana wenkazana osebenzisa i youth center akathole access to i sanitary way. Recently sithi esivulile ukusephumula esilwane youth center, it's the busiest. Ayilama artist kuphela, ilaba abazayo, ilaba thungayo, kulabanye babesenza soap making and candle making amankazana. It's so busy. If there is something that will keep umntwana out of the streets, imnike umsebenzi or imfundise umsebenzi wokwenza izandla, if there is a center like that, abantwana kabatshone khonale. Athi sesifaka okunye kuyi-incentive eceleni ukuthi bahawukele la mankazana ukuthi ngingatshona i-youth center laphana, ngiyabe ngithola ama-pads every month. So umthetho wakhona ngowokuthi inkazana lenkazana esebenzisa i-youth center engaphongi uhamba nje siyavakatha, hayi, eyi-member e-youth center iyabe izayithola le i-sanitary way. Abanye abantwana uyathola ukuthi bagcina sebesebenzisa amalembu, into ezingekho healthy ezagcina im-affecta ngale kumama, im-affecta egcine segula ikokhoza ama-cancer just using anything.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Duduzile Sibanda, ilunga leqembu lenobuntu obhebsi bembube, lona leli qembu eliphakathi kohambo eMelika leCanada. Sixoxelaye ekhonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama nguChristande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labahlali bakobulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya udaba lomkhuhlane wekholera. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngibonge kakhulu emsakazweni kungemukela msakazi, ngiphinde ngibonge abalaleli beStudio 7.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ungasikhangele ukubana kwezinye izigaba zelizwe sekube lodubo lwekholera? Singabona yini kusiba ludubo edolobheni lakobulawayo kunsukwane ezilandela?
Umkhuhlane wesihudo kumbe ikholera lo osithe watholakala kwezinye izigaba zelizwe kungeke kumangalisa ukuthi utholakale kobulawayo emalangeni abuyayo, ngenxa yokuthi angithi uthelelwana ngezindlela zokubamba izinto ezinjengezithelo nokunye nje ezilonga abantu bethe bathinta lapho kuthinte khona abantu abalalowo mkhuhlane kumbe igciwane lalowo mkhuhlane, kuyenzeka ukuthi igciwane leli lidluliselwe komunye. Ngakho-ke nxa sizithi siyahamba edolobheni lakobulawayo zafica ukuthi abantu baningi bayathengisa izithelo, abantu baminyene, abantu basebenzisa izinto abazibamba bendawonye, kumbe ungena ebhasini kumbe ungena ngaphi khonaphona, nxa ubamba kufingenelisa ukuthi amagciwane lawadlule ezilonga umanzi lapho kulamanzi khona umbe lapho abathe abantu bathinta khona umkhuhlane lo osele amagciwane akhona esele khona kuyenelisa ukuthi udluliselwe phambili. Njalo siyakubona ukuthi baningi abantu njengoba sikwazi ukuthi emadolobho kuyaxhunywana, abantu basuka kuleli dolobho besiya kuleli yana, abanye basuke kuleli yana besiza ngapha kobulawayo, khonokhana-ke kungaba yingozi enkulu engabangela ukuthi lowo mkhuhlane ugcine usuthiwe echithisa kobulawayo.
ngokubona kwakho kuphele kwezweni ukuze umkhuhlane lo ungasabalali kakhulu khona ngapho koBulawayo?
Indlela yakuqala ezenza ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe siwe nqabele kumbe abantu balimukiswe ngawo ukuthi abantu batshelwe ngawo esithi khona kona ngesilungu education, ukuthi abantu bafundiswe sibili ukuthi umkhuhlane lo usukhona elizweni, ngakho ke abantu kabaqaphele bafundiswe futhi la ngezinto okumele bazenze ukwenzela ukuthi bazivikele bangawuthathi lo mkhuhlane okugoqela khona ukuthi abantu bagezise izithelo abazitholileyo bengakazidli, abantu babilisa amanzi bengakanathi, bafaka amaphilisi emanzini bengakasebenzisi lawo manzi ekunatheni. Zonke lezo zinto izinto ezingavikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane lungasabalali kakhulu. Imfundiso abantu yabayidingayo ukwenzela ukuthi bahlale bekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona, ngoba kathesi abanye kabalalwazi. So siyakhuthaza ukuthi iBulawayo City Council ibambene lezingatsha ezijiyashiyeneyo, basondele kufundisana abantu, kungaba ngama-road shows, kungaba kusemsakazweni langaphi ngaphi, kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi umkhuhlane lusukhona njalo uyasabalala khona. Konke kunganceda kakhulu.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kumsakazi, sivalelisa kubalaleli bemsakazi weStudio 7. Sikhuthaza abantu ukuthi bahlale bekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe umkhuhlane wekholera umbo wesihudo ukhona njalo uyamemetheka. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi abantu ezindaweni ngezindawo bahlale beqaphele njalo behlale bezivikele kuso sonke isikhathi, benze khonokho abakutshelwayo ngazo zonke izikhathi ukuthi bangavikela njani umkhuhlane wesihudo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxela kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye lilayo.
Na Chris kwezemidlalo luthuli lodwa emsileni wengalani yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League, lapho amanye amaqembu aqhubeke khona namuhla elwisa ukuthi engagunyulwa kulesi sigaba. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni ku-PSL ngemva kokunqoba isheshamu nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi lanhlanu engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Ele sheshamu lalo lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu kodwa lehle lahlala endaweni yesibili nxa usuka emsileni. Iqembu le-Triangle lalo lile miklomelo efanayo njalo lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Cape United. Iqembu elisemsileni wengalane le-Cranbourne Bullets lonakalise lalo ithuba lokusinda njalo namhla libhaxabulwe nge-3-1 zintshantshu zalonyaka inkezi Platinum Stars. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iChicken Inn ichaye iyada nge-2-1. I-FC Platinum ibe ngutshiki lobhanqa 1-1 leWange, kwathi iDynamos yakhuphuka yahlala endaweni yesibili ngemva kokunqoba iGreen Fuel nge-1-0. Kusasa kule midlalo emibili lapho iRentals ezadibana khona leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium kuthi ngaseGibo, iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Highlanders. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso uJoel Luphahla uthi bakhangelele ukuphenduka bephethe yomithathu imiklomelo kusasa.
Sidlala leManyika i-team number 2, sikhangelele ukuthi maybe sibambelele kibo, sibasebenzise ukuthi singasiphansi siye phezulu, ngoba siyakwazi singawini selo sesitshintshana i-position yethu thina siye lapha abakhona bona baze lapha esikhona. Kodwa usoze kube lula kanti abafana basitshengiseni lalapho kodwa belulwa ngakhona e-training ukuthi
iqembu leManyika Diamonds selihlezi endaweni yesithathu ngemva kwempumela yemidlalo edlalwe namhlanje. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Nigeria emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup C kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba weWorld Cup ngo-2026. Owadlalela iqembu lamaWarriors uDesi Kapenya uthi abalandeli bomdlalo wenguqu kumele bayemukele loba yiphi impumela ezakuba khona kusasa.
Of course, as a Zimbabwean, I'm expecting Uti and collect the 3 points. But we also have to consider Uti Abantulawa has been long, and so in as much as everyone wants them to win, and my expectations are high, we also need to acknowledge lapha bayihluleka khona, because ibhora ukuthi lize linjani lidlale. Abantu, they need to be together, to train together, they understand each other, they have more combinations, bedlale ibhora elinjani elichaza elintertainer. And only that can happen abantu sibeyazayo.
Umdlalo wakusasa lo uzadlalelwa kwele Rwanda, loba nje iqembu leZimbabwe kuyabe kuyilo elisekhaya, ngoba eleZimbabwe alilayo inkundla elungele ukudlalela imidlalo yezinga laphezulu. Zombili iZimbabwe leNigeria zingena kumdlalo wakusasa zilomhlomelo owodwa ngalinye, ngemva kokuba eleZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Rwanda, kwathi eleNigeria libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leLesotho ngosuku lokuqala lomkhankaso. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njani.
Kuhlelo abaculi bethu namuhla sileqembu lerumba elizibiza ngokuthi Private Boys, ilona eselethu le indlikizane yesingo elesihloko esithi utakwanjani ungikoloda.
Kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele, ubingelelayo kuSifa Sincube abamazi ngongqondo ngqondo, ehamba laphana lo Tafmane ndulo mnyamanyathi no Ford Ranger slumber jacket, ibabafana be Private Boys abafana badabuka eplum tree esigabeni sasedukwe, futhi sesihambe saba namadlakati awu 5 kanye nama single track awu 3.
Single track lay bestatina utakwanjani ungikoloda, ukhomba ukuthi iyagqugquzela nawe noma uyichaya ungabona isikolodo somuntu, iyagqugquzela ukwenza ugijima uyobhadala fast, akumelanga ukuthi uyodakwa usasenemali yami.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina ingoma sidlala singapha kwele South Africa, abangathanda ukuthola ingoma bengaxhumana nathi ku 0027 610656149. Inye njalo inombolo ithi 0027 844 97 0021, la ungakwazi ukuxhumana nathi uthole ingoma zethu.
Iwaphi amazwi owashiyela abalandeli?
Abahlale njalo besisupporta, bethenga ama-originals, kuyasenza lathi kusinikeza amandla okwenzela lesikwazi ukuhlala sibakhiphela ingoma eminyaka neminyaka. Siyabonga.
Private Boys besabelake kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Ilunga le-TCC elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF umnumzana Tafumane Masaya uncwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi wenguqu wadlalela iHighlanders uRaman Kumbo laye uncwatshiwe. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.